sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welomkela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 11 kuMpompho 2024 ngoKhetsdobe. Endabeni zethu lamhlanje. Amasela ahlome aphelela athathela induna uMarupi imota asanda kuyiphiwa nguhulumende le mali edlula 3,000 rand.
Ngombono wami kakufikanga lapho kumele kufike khona kuphathise kakufikanga. Uzathola ukuthi kuzabe sokusenza ukuthi ukhansela isikhathi esiningi angaziniki ithuba lokuba lezakhamizi ancedise.
Uhulumende wengeza ama-allowances amakhansela omeya labanye.
Abantu abaningi ikakhulu basebenzisa amalembu iyakhoza ikhensa lokusubuka nje amanye nje abe phuma nje ikhala.
Unanzwa usuku lwamantombazane abeZimbabwe besithi bahlupheka okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amasela ahlome aphelela athathela induna uMarupi eGwanda South imota asanda kuyiphiwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Amasela la aqekeze emzini wakhe emadabukakusa namuhla amthathele njalo omakhalekhukhwini ababili le mali edlula inkulungwane ezintathu zamarand 3,200 rands, ambophe njalo imbila zikakonde engakabaleki ngemota yakhe. Izihlobo zithi ititibele induna engalinyazwanga ngabantu laba. Amapolisa athi aseluhlolisisa udaba lolu. Kolunye njalo udaba, amapolisa aseveze amagama abantu abayisithupha abacatshangelwa ukuba bahluthuna imali ye-Ecobank kobulawayo ezigidi ezine zamadola eMelika, $4 million. Amapolisa ethule amagama abantu laba enkundleni yokuxhumana i-X esithi asibambisana lamanye amazwe ukuze bedinge amasela la. Abacatshangelwa ukuba badala icala leli ngu-Elijah Bombono, owaziwa ngegama lokusoma elithi Mupostori, uDavid Savage, Israel Zulu, Kutakwashe Mudzingwa ozithi ngu-Umbro, Takafa Bombono, owaziwa njalo ngegama elithi Nison Mahembe, Paul Chinake loBrian Murape. Amapolisa anakanela ukuba abantu laba babalekela kwele South Africa besanda kuhluthuna imali ye-Ecobank.
The Voice of America, VOA.
Uhulumende usengeze ama-allowances amakansela amameya labakhokhela amakomiti amakansili labanye. Uhulumende uthi ama-allowances abomeya akhuphuke kusuka kumachumi phose amahlanu amadola emelika 47 US dollars, afika phose ikhulu lamadola 90 US dollars ngenyanga. Amakansila asezathola amachumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola emelika 75 US dollars ngenyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu, yena labanye bakhe abazathola amachumi edlula kancane ayisitshiyangalombili zamadola emelika 82 US dollars ngenyanga.
Izakhamizi lezi zithi zaqina ukuthola ukudla okuholiswa nguhulumende ngonkwenkwezi lonyaka, loba kusaziwa ukuba kulendlala enkulu ebangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino.
Umsebenzi lo wama-councillors kuncedisa isigaba, kuncedisa izakhamizi, kodwa ngokunjalo futhi akumelanga ukuthi nxa usenza lowo msebenzi ugcine usebenzisa ama-resources okumele aphilise abantwana. Kumele ukuthi i-allowance abakunika yona anxa ungasomsebenzi irikhuphe ama-expenses akho wasebenzisileyo. Singabi ukuthi sithathe imali yabantwana sisebenzisa ekuthini incede umphakathi kumbe kuncede izakhamizi. Kho kumele kube lo mahluko khona.
Ungathi kodwa liyakuthakazelela kumbe kungani nje kulokuqhweba phakathi?
Ngumbono wami kakufikanga lapho umele kufike khona kuphathise kakufika sizathola ukuthi kuzabe sokusenza ukuthi ukhansela isikhathi esiningi angaziniki ithuba lokuba lezakhamizi ancedise kuzabe sisasebenza ukuthi athole imali njalo kulanabo abanye ababehamba ngezimota zabo zathola ukuthi ifinyele abayisebenzisayo ngenyanga sisebenzisa amawadi abo kawuhambelani leyanawenzena le
asithi ngaba linike okuzwakalayo nje belingathi kungena emalini kwezithi umuntu asale ngani uyakhudumala kancane
ngombono wami mina ukuze kweneliseke ikakhulu mina ngihamba ngemoto engisebenzisayo ngikwanisisiweli yonke ngenelise nje lokufona lokwenza lokhu nalokho i-$300 ngibone ngani ibingenela ezi-allowance yama-councillors ngibone ngani i-300 ibingaphosibambeke kancane ngoba nanko phela ungananzelela ama-members of parliament baba le-loan yokuthenga izimota baphinde njalo babe le-loan yokuthenga izindlu khangele-ke ama-ministers nabo bale-loan yezimota leyezindlu and so forth so ama-councillors yiwo nje akhangeke anakhangelelwa phansi
Lo ngumnumzala Edwin Ndlovu umsekeli kaMayor wakobulawayo esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ezinye izakhamizi zesigabeni zenduna uGampu Sithole wesihlanu eTsholojo lezinye indawo zithi seziphila ngokunatha itiye kuphela ngenxa yokuswelakala kokudla. Abanye babo kabanelisi khona ukunatha itiye njalo kwabatholi ukudla okuholiswa nguhulumende kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi lezi zithi zaqina ukuthola ukudla okuholiswa nguhulumende ngonkwenkwezi lonyaka loba kusaziwa ukuba kulendlala enkulu ebangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Abanye babo bathi balensuku ezinhlanu bephila ngokunatha itiye ngoba akulakudla okuholiswa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Unkosikazi Georgina Moyo ngomunye wababhekane lendlala le esigabeni sikaGampu.
Hayi lapho kuyafiwa sisinje siyahluka imizimba ngendaba yokungadli sesile khwasha. Amanzi lawo kawakho ngoba le nkomo ziyachuba kazinathi asisela nkomo. Sitshayo ngezandla ngingaka ngisalukazinde 82 years ngitshaya ngezandla.
Esinye isakhamuzi esihlala endaweni le unkosikazi Geli Sithole uthi uyalamba umdeni wakhe.
Lokho kuyafiwa sile 5 days yasidle.
Unkosikazi Doris Macele ohlala esigabeni senduna unqoya laye ukhala ngokuswela ukudla.
Kuyahlupha ngoba kunjelele ukuzenle imali mdakamama imali kayibonwa nabantwana bafa baphela ekhaya sihlala siyi-7 bathi bona bazanika 3.
Kulabanye njalo abathi bayakuthola ukudla okuholiswa nguhulumende kodwa akweneli imuli zabo. Unkosikazi Ruth Chabangu ohlala enemane uthi kunzima lonyaka ngoba abantu kabalakudla ngenxa yesomiso esesabekayo.
Ayidlala siza kufa thina izalukazi yoba ngicamba umnyaka unalo omkhulu kangaka. Athi izalukazi yafa asiboni lutho bathi lidlala yasikhukhuhla.
Induna zisanda kunikwa umumbu lokunye ngohulumende phansi kohlelo lwesiphala senkosi. Induna u-Ashil Gampo Sithole IV uthi uhulumende kumele engeze ukudla lokhu ngoba banenye kakhulu abantu ababhekane lendlala lonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuba akula muntu eZimbabwe ozabulawa yindlala lonyaka. EleZimbabwe lidinga imali edlula kancane amabhiliyoni amathathu amadola eMelika, i-$3.3 billion eyokuthengela abalambayo ukudla. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-World Food Program lezinye zithi zizama ngamandla wonke ukuba ziphandele abantu abalambayo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseTsholotsho ngingu-Anastasia Ndlovu.
linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. Ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kunanza usuku lwamantombazana ele International Day of the Girl Child abeZimbabwe bekhala ngokuhlupheka. UNokthoba Dlamini usathulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Amazwe emhlabeni wonke jikelele ananze usuku lolu namuhla. Inhlanganiso ye-United Nations Children's Fund kumbe i-UNICEF isithi amazwe amaningi ephula ilungelo lamantombazane. I-UNICEF ethule umbiko lo ekhasini layo ku-internet ithi amazwe amaningi kawananzi amalungelo amantombazane. Ithi abaningi bendiswa bebancane njalo bazithwala mahlayana ngenxa yokubanjwa ngamandla ngabesilisa. I-UNICEF iphinde yathi phakathi kwamantombazane amane eyodwa iyadlwengulwa kumbe yendiswe ngenkani. Ithi okukhathazayo njalo yikuthi banengi ababanjwa igcikwane le-HIV emhlabeni wonke jikelele. Ithi ezimfundweni lakho kuyasilela kumbe kulabanye abafuba ngenxa yokuswela ukudla okwakha imizimba. Sixoxe ngezinye inhlupho ezibhekane lamantombazane. Lonkosikazi noma Gugutshili ohlala eVictoria Falls othi inengi labo lithwele nzima uma lisesikhathini.
Abantu abaningi ikakhulu basebenzisa amalembu. Iyakhoza ikhensa lokusubuka nje amanye nje abe phuma nje ikhala. Ugcina suthola susubuka suphuma nje okungamarashirashi okungaqedakaliyo phansi ngale.
Abasebenza kunhlanganiso yezinceda amantombazane bathi adubeka amantombazane ikakhulu abasemaphandleni. Umnumzana Trimondolo okunhlanganiso yePathways Women Empowerment and Girl Child Support Network uthi abanye babo kabafundi ngemfanelo.
Abantwana bamamkazana during menstruation cycle abanye they stop going to school. Then kulama early child marriages. So thina njengenhlanganiso masihamba senza imfundiso yethu siyazama ukukhuthaza abantwana kakhulu. Especially mas bafundisa ngeadolescent sexuality and reproductive health kuthi isikolo siqakathekile bantwana abangamankazana.
Sixoxe njalo lo mnumzana Mishek Ngulube owenhlanganiso yemhambi Children's Fountain of Hope.
Lathi sikhona abasiyi-organization silama challenges esihlangana lawo almost daily. Abantu bebuya abantwana bengahambi esikolo whether from primary school to secondary school kwesinye isikhathi kwenzima ukuthi umntwana esekhaya esuke esikolo ngoba lapho ahlala khona lokudla kuyabahlupha abantwana besibe khathazeka. Izihlobo sezizama ukuncedisa mbese zithatha ezinye sezisenzela ukuthi zihlale labo kodwa kube nzima njalo ukuthi bahambise esikolo ngokuthi i-school fees abasikwanisi.
Umzali umnumzana Telephone Sibanda umhlali weVictoria Falls uthi ilanga leli loba belinanza minyaka yonke kunengi yokusilelayo ekukhuliseni amantombazane.
Ukukhulisa umntwana engkazana kunzima ngoba ngitsho nginabo abantwana abangamankazana labazukulu ndabo. Yazi indlela esihlangana lazo ezinzima kakhulu kakhulu kulaba ngani base kuma-grade 7 kusiyali. Kulezi mali eziningi eziyasezinide ebantwaneni kodwa uhlupho esilalo kasila mali yokubancedisa.
Uphenyo olwenziwa ngabohlangothi lukahulumende olwemfundo ephansi lwaveza ukuba ngomnyaka ka-2023 abafundi abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4557 bazithwala, iningi labo lingabafundi bemaphandleni. Ngalokhu abe-UNICEF bathi sekuyisikhathi ukuba amazwe abambane ekuxhaseni umntwana oyinkazana. Indikimba yalonyaka ekunanzweni kwelanga leli ithi Girls Vision for the Future. NginguNokuthaba Dlamini we Studio 7 ngise Victoria Falls.
Siyazizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Isicoco seNobel Peace Prize siphiwe inhlanganiso iHedon Hedonkyo ebona ngenswelo zabaphepha kumabhomu atomic bombs aphoswa ngale Melika ngomnyaka 1945 abulala abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 1200 kwele kwele Japan. Eli Cameroon lithi akusavunyelwa ukukhuluma ngeminyaka yokuzalwa kamongameli Paul Biya osebuse ilizwe leli okweminyaka efika phose amajumi amahlanu 49. Useneminyaka yokuzalwa engamajumi ayisithiyagalolunye lanye 91. Kubikwa ukuba uBiya usehamba engani ubikana lesithunzi sakhe ngenxa yokuluphala. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Sizwe imibono kahulumende weMelika.
EleMelika lele Iraq asememezele ukuthi amabutho amazwe achiyeneyo akhokhelwa ngeleMelika abelwisana leqembu leISIS eIraq lakwele Syria azagqiba lomsebenzi ngoMpandula 2025. Umbiko owethulwe ngamazwe omabili uthi inguquko le izaphathwa ngendlela ezakwenza ukuba amabutho ase-Iraq eqhubeke ethola usekelo olwaneleyo lokwenqabela i-ISIS. Sokule minyaka elitshumi iMelika ngemva kokucelwa yi-Iraq iqoqe umanyano wamabutho okulwisana le-ISIS yona eyayisenza ubudlova obumangalisayo ibulala abantu eSyria lase-Iraq. Ekhuluma emhlanganweni we-D-ISIS Ministerial osanda kuqhutshwa, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthe umanyano wamabutho lo uphumelele. Wazisa lokuthi inani lamazwe aphatheka kulolu hlelo lakhwela lisuka kuchumi lanye 12 laya kumachumi cishe ayisishiyagalolunye 87. UBlinken uthe ngo-2017 umanyano wamabutho wadiliza iqembu le-ISIS e-Iraq. Eminyakeni emibili eyalandelayo senza okufanayo kwele Syria. Savimba imizamo ye-ISIS yokwakha isigodlo, futhi eminyakeni emihlanu edluleyo, sibambene, sisebenzise amabhiliyoni lamabhiliyoni amadola eMelika, ukuvuselela izakhiwo lokuqinisa umvikela endaweni ezadilizwa yi-ISIS. Kodwa, siyazi ukuthi umsebenzi wethu awukapheli. UBlinken uqhubeke esithi, lesi yisikhathi sokungahlaliseki e-Middle East. Kubaluleke kakhulu ukuthi siqhelise imizamo yethu yokuqinisa ezomvikela emazweni agoqela e-Iraq lase-Syria ukuze senqabele amaqembu ezidlova afana le-ISIS. Ele-Iraq lizathatha umlando wokuvimba i-ISIS ukugxila futhi impande kuleli lizwe, kutsho uBlinken. EleMelika lizaqhubeka lilwisana lobudlova kwele Iraq lakwele Syria liphandle. Kungakhathalekile ukuthi okwesikhathi esinganani, inqe kulesidingo. UBlinken uqhubeke wathi, okokugcina sizaqinisa ukusebenzelana ndawonye silwisana lengatsha ze-ISIS endaweni eziphandle kwe-Middle East. Emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa, amaqembu alobudlelwano le-ISIS asegxile impande. Lokhu kwengeza ingozi evele ikhona, evela kwamanye amaqembu afanayo. Umnumzana Blinken wazise ukuba iMelika izanikeza izigidi zamadola ezedlula ikhulu $148 million. Ezasetshenziswa ukuqinisa imingcele lokulwisana lobudlova e-Sub-Saharan Africa kanye lase-Central Asia. IMelika izanikeza njalo i-$168 million ezasetshenziswa kunhlelo zokuletha ukuhlaliseka e-Syria lase-Iraq. Lesi akusizo sikhathi sokuyekethisa, kutsho unobhala Blinken. Sokuyisikhathi sokuphinda sizibophezele emsebenzini wethu ofanayo okunqoba i-ISIS futhi siqinise ukuvikeleka okukhulu lokuzinza kwabo bonke abantu bethu.
Le yimubono kahulumende weMelika. Zokuzikhathi zokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisethulela yona ngeWhatsApp.
Hallo, hallo, hallo Studio 7. Thina sikhala ngabantu babasebhambazi la amasotsha. Hey, maku ngudisemba basithathela imali eningi kakhulu la. Lizame siuthi linganceda amasotsha laba basithathela imali sibile bhambazi emaitengwe lapha sesizwele. January maku ngojanuary sibuyela ngapha bathatha ama 100 babefuna ama 300. December ikakhulu special ku December kakhulu like linceda libona ukuthi lingabayenza njani abantu laba kamnanga khona.
Salibonani ku Studio 7. Ibizo lami ngufanyana Ncube, ngihlala eWange District eMabale Village Masikili. Anda kukas pepera. Yes, lesikhojo lapha isaphela amanzi. Sikhojo lesi saphela amanzi ibili. Lesi sikhojo sidonsa ngamasola. So amanzi kasaphumi ngitsho. So sithwele nzima, sibithwele nzima ukuthi asikwazi lokuthi sisi kumbembe singenzani. Okade si lapha isikhona amanzi kukhona amakhilomitha ngibona amathathu kumba mane. Kachana sibili ukuthi iningi lethu ayisithwele nzima. Abe singqola nje bembona basuke bebe ngconywana bebopidonki bedonse ngqola. Thini ningi singashiya bese singilazi ngqola uludubo olukhulu kakhulu kumangalisayo. Uyikothe silazise ngapho ukuthi inxenye ngenzakala libe leli icebo lokuzwa laba abancedayo nje likhona ukuthi umbiko uhambe indawana yonke ukuthi kwenzwe ukuthi kwenye imini sizothola besincede ngamanzi wona la awomayo.
Benija Studio 7, nalu daba Studio 7, zayizwa le 4 million elahleke kobulawayo. Bebekupho Donkey Piri, njoba nje bona Donkey Piri wazi ukuba busy ngabantu nje abahlaleleyo, bedlalele nje bebe yi-6 othiwa hayi bacabanga ukuqedula umnango wabo. Bebekuphi manje Donkey Piri, intanga zabo zifika ngama-AK-47. So Paul unyathi nje labo Donkey Piri kumele bebuye bezosiphendula la, bebuye emsakazweni bezochazaka kahle ukuthi imali le iye kuphi. Amasela lo abanjiwe lathi siwabone vela leke lishute lezithombe lowafake nje kuma social media siwabona because yabona into yakho mina yabona ukuthi ayikho akunamali elahlekileyo ngabe ilahlekile Donkey Piri kumele besebenze wayebekwazi ukusebenza abantu abahlaleleyo
ngitiphilaneni lonke inkosi Mali Busisi. Ya lingabangali lingamangali ngalokho okwenzakala ekhaya kokutshontshwa kwezimali lingatshoni lithwala nzima abantu bakomthwakazi lingathwali nzima. Le nto le uhlelo lwezano lolo inkunzi siyayazi thina siyayazi asifundiswa izano inkunzi siyayazi akusinkunzi liyana laphayana njengamala siyayolana bazothatha imali liyana ngendlela abazitshela ukuthi bona bahlakaniphile kathi sibabhekile akusinkunzi liyana abantu bakithi lingatshoni lithwala nzima.
Studio 7 njani lonke basakazi divulela wethu ama-record njalo kusihlala sifaka lingafaki nje sifaka abangani bethu. But mina ngizange indaba yinale abantu kuthiwa batshontshile ukhuzeni imali. Amapholisa wona khona esiba namhlanje cabanga ukuthi bebambane ukuze bebambe izigebenga. Behlala bekhuluma njalo sonke isikhathi uma kutshontshwa imali. Akulancedi into abayikhulumayo. Anti bayazana bona into zabo abazenzayo khona. Ndabona abasebenzi emabhenki.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 zupogine.
Kulibiki kuhlelo was a Friday, silomculi wengoma zokholo uPius Bebe. Njalo ongumfundisi kobulawayo usekhiphe idlalade elija elithi sonqotshelwa. Azuzweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ngempela lamhlazi lomculi ongumpheki wemculo etshiyeneyo encedisa abanye abaculi abacindezelayo kuye imculo yabo. Siyakwamukela mfundisi.
Salibonani balaleli, igama nguFinos Bebe, umculi wengoma zokholo lomshumayeli wevangeli. Njalo ngaqala ukurekhoda i-first album ngo-2016, ngilokhu ngisaqhubeka njalo ngisenza umsebenzi kaThixo. onguye owangikhulula ebuphilini bukasathane engangene kibo.
Ukhiphe idlathi lakhe elitsha alibiza Sonqotshelwa encethana labanye ukulipheka.
Le album esiyiphetheyo iqala ukuphekwa eminyakeni odlulileyo 2023 yaze yaphela kuwona lo umnyaka. Irekhodwe eVelocity Records Zimbabwe Recording Studio, ngisebenze lo Patrick Nyawumwe as my sound engineer, kuma backing vocalist bengilo nkosikazi wami uMrs Bebe. Lo munye intombazana okuthiwa nguRopa Fatso Madungwe.
Balamukela njani idlalade leli Bebe?
Le album ethi Sanqotshelwa ikhutshwe mhla ka 30 August kuwona lomnyaka 2024, njalo hayi abantu bayamukela kakuhle sibili, bayajabula ngayo.
Manje njengomfundisi, ngabe uyatholakala yini kumakhasi okudlibazisa ebulenjini be internet?
Ku social media ngiyatholakala ku YouTube, ku Instagram, ku Facebook la ku TikTok at Finos Bebe. Ubebe wangkhona ngu-BHEBE.
Umfundisi uFinos Bebe kachumayeli kuphela ecaweni uyacula. Nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday namhlanje. Bela sonto endlekini lonke ikhamuna mungu ezwe Jesus Bani.
Kati ya savumi sifungile kakhulu eza Jesus Banda ngomculo lo okhona. Yekula ifokufinga kohlwa sikhuluma ngodaba lwamantombazana lwe International Day of the Girl Child. Hayike olubalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Libe lempela viki emnandi. Dilale kwa namhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.